isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvolo mhlaka 7 kuzibandlela 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ababalisi kabasoze bakwanise ukuthi bathole imali inzuzo elutshwane abayitholileyo ngoDisemba kayiyeneli ukuthi bakwanise ukuthi bafike emsebenzini baphinde baphenduke ekhaya.
Uhulumende uzahlangana lenkokheli yezisebenzi zakhe namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze baye ezikolo ekuvulweni kwazo kusasa, kanti njalo labo dokotela labo beqhubeka ngokukhalala umsebenzi.
Indaba yomnotho basekhaya ubuhlungu sibili. Kukhanya ngathi uMthuli Ncube lo Mnangagwa bayehlulwa. Kufanele ukuthi sibe le solution, a lasting solution ngendaba ye currency.
Selengxoxo lengcwethi kwezenotho ethi umongameli Emmerson Mnangagwa lo mphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube bayehluleka ukuluqeda udaba lokutshabalala komnotho. Sizakhumbula njalo iqhawe lamaqhawe kwezomculo uDan Thanda yena obhubhe ngempela viki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende ukhangelelwe ukuhlangana labakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi zakhe namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi lezi ezithi lifuna lengezwe njalo libuye lingamadola eMelika. Umhlangano lo uza ngesikhathi odokotela sebedlulise inyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi. Njalo ababalisi labo besithi kabasoze baye ezikolo ekuvulweni kwazo kusasa ngoba bengelamali. Izisebenzi zikahulumende zonke ziyahlokoma ngodaba lweholo, kodwa uhulumende yena uthi akalamali. Uthi njalo akenelisi ukuzibhadala ngemali yeMelika. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yababalisi ezimtha uMnumzana Richard Gundane uthi uhulumende kumele alungise udaba lwabo ngokuphangisa ngoba ukungayi kwabo ezikolo kuzaphazamisa imfundo yabantwana.
Njengoba izikolo sezivulwa kusasa, ababalisi kabasoze bakwanise ukuthi bathole imali inzuzo elutshwane abayitholileyo ngoDisemba kayiyeneli ukuthi bakwanise ukuthi bafike emsebenzini yaphinde baphenduke ekhaya. So yikho esikukhulumayo ngesikhiwa sithi incapacitation. So okutsho khona ukuthi uhulumende kumele ukuthi abhadale ababalisi imali ezayenela ukuthi bakwanise ukuthi baye emsebenzini. So khathesi into ekhona yikuthi vele ababalisi gabala mali yokuthi bathenge ukudla okukwanayo, gabala mali yokuthi babhadalele abantwana babo i-school fees, gabala mali eyokuthi bakwanise ukugada ibhasi sisuka koBulawayo sisiye eTsholotsho sisiya ngapha eBhinga. Imali yangikhona ama-bus fare akhwele kakhulu, ngabalayo imali yokuthi bakwanise ukwenza yonke into leyo sikhuluma ngayo. Abazakwanisa ukuthi bafike baya bekweledile imali yona leyo. Manje izikweledi liyazazi zilama-interest zila. Abantu bebekweledi iminyaka yonke sibili khathesi kabasakwanisa ukuthi bayenze lokho. Abanye elizababona bekhanya ngani bale kuyimali mbijana baye bedinga enye imisebenzi kumbe baye bethengisa enye into ukuthi bathole imali. Imali yana sebephinda sebesebenzisa ukuthi baye emsebenzini njalo. Lokhu kube kusenzakala okwesikhathi eside kakhulu. Kodwa khathesi ababalisi bathi bona hayi kuhulumende bakithi sincedeni lisinike imali ekwanayo. Xa sesikhuluma le mali ekwanayo sithi thina njengoba thina vele sibe sivumelane lohulumende ukuthi isalary imali etholwayo ngenyanga ngama US dollars, isalary eyama US dollars kanti sikhathesi sokutheni
odokotela sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini bekhala ngeholo kodwa uhulumende uthi akalayo imali lina libona ngani lizaphumelela
kutsho ukuthi uhulumende nxa engakwanisi ukuthi abhadale imali leyo ekwanayo sizagcina thina kungela muntu ofikayo ezikolo antsho into le esikhuluma ngayo ike yayenzakala ngo-2008-2009 ukuthi sifike isikhathi sokuthi kube kungase lamuntu velo ofika esikolo ungayisiko strike hayi kuyindaba yokuthi ababalisi kabasela mali enelisa ukuthi bayemsebenzini so khathesi siqaphele kakhulu sathi thina hayi kumele ukuthi umbiko lo siwubeke kuhulumende isikhathi sisesekhona ukuthi bagijigijime balungise into le sifuna ukuthi siye emsebenzini thina umbalisi wonke sibili ufuna ukuthi aye emsebenzini abaningi sebelungisile abasebenza emaphandleni besuke emathown abanye abahlale emaphandleni besuke town abanye abahlale abasebenza emathown basuke emaphandleni sebebophile impahla zabo kodwa ukuthi baphume endlini kabakwanisi ngoba imali yangikhona kabanayo so yinto ekhona lapha yinkinga ekhona yona leyo so kukuhulumende ukuthi abone ukuthi angakwenza njani ukuthi abantu bahambe emsebenzini
umnumzana Richard Gundane isiphathamandla senhlanganiso yababalisi ezimtham Sixoxe njalo lwake waba isiphathamandla kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintemkandla othi uyabasekela ababalisi lezinye nje izisebenzi zikahulumende kumzabalazo wazo.
Ngiyavumelana lababalisi kulokho. Impilo yakuleli lizwe kayisaphileki. Lokho kuthiwa libhondi sokuyinhlekisa nje. Ukuthi kuthiwe abantu bazaholiswa ibhondi ababalisi baqondile kakusaphileki yikho laye uhulumende selibalekela ibhondi lelo esegweba eminye imithelo ngemali yangaphandle kwelizwe ngobana uyakwazi ukuthi kuyimali okuthiwa ibhondi kakusebenzi ababalisi baqondile lazo zonke izisebenzi zikahulumende laye wonke umuntu uqondile ngobana ibhondi kalisela-hlonzi kaliselani kakusasizi lutho uyahamba ulichwele esikhwameni ubulawa yindlala kanti izolo lisangathi liyasebesebenza bekungcono ngoba ngedola kulakuthi enginamnede uthenge la mabhanzi kanti ezongaphatha idola amadola abili ngitshona amaputi kwezindawo kawathengi ababalisi baqondile kuyaba buhlungu kodwa kumele bakhulume kuzwakale ngobana bathwele nzima impilo yakuleli lizwe akusaphileki
odokotela sebedlulise inyanga bekhala leyo msebenzi labo bekhala ngokufanayo kodwa uhulumende uthi galayo imali yakwamanye amazwe singabona ababalisi beyithola yini bona
kangazi ukuthi bazayithola yini kodwa kusala ukuthi sebekhulumile ilizwi labo likumele lizwakale uhulumende njengobaba wekhaya kayidingi kati angithila loku uhlelo lokuchithwa kwezimali esiliyibhajethi ubhalwe ngemali yemelika kati manje wayebhalelani ngemali yemelika nxa ingekho ukubhala khona ukheyana wenza esingathi yi-contract ukuthi leyo mali izadingwa itholakale ukuthi uyidinga ngaphi kwenza njani akufuni dokotela akufuni tishala akufuni bani yena uhulumende nguye oqale ngokufaka esikade ngumthetho ngoba phela ibudget iba yi-act of parliament ngakho nxa efaka i-act of parliament ngama-american dollars kakholisa abantu amadola wona la ase-amerika lokhu akwenzayo nje angacathi ngomunye angathathi abantu abenze nje izichaka zakhe baqondile ababalisi ukuthi bayithola mabayitholi kodwa nxa uhulumende lo ele ndlebe lanxa ele ndlebe eyingxenye uza kuze ukuthi bathina abantu bafuna ikolo eliza baphilisa bafuna ukuthenga izitimela lendizamthina bafuna imali zokubona la bantu ababo baphile
ukukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu ubona kusiba lo mthelela bani ebantwaneni
yengakho wonke babankomo labalaleli indaba le ifana lomuntu obulawa lizinyo umuntu obulawa lizinyo liyabe libuhlungu kodwa lingakakhithwa lelo zinyo kumele akahlatshwe ijekiseni phakathi emlonyeni ensinini zona lezi eziduzane lezinyo kuyaba buhlungu kodwa nxa sekulungile bazakhohlwa-ke labazali ukuthi kuke kwathenda ngobana amatishala nxa siyafundisa abantwana bekhonona akulati beza kwenzakala kuyafana nje lezinyo libuhlungu kuyaba buhlungu lamini laba abantwana babantu abangabafundayo emfuna baqala umnyaka kule baqala ama grade lama form amatsha ukuthi bafundi babe lesisekelo esifundileyo kodwa ke ngiyakunanzelela mina ukuthi beyababuhlungu kodwa babalisi labo umile baphile ngoba bayizisebenzi bangabazali bayakwazi konke okwenzakalayo kuyababuhlungu kodwa ayikho indlela njengoba ngisithi izinya limhlungu liyahlatha ijekiseni ikhutshe isikhewu kusala isikhewu kodwa ubuhlungu buphele.
Umnumzana Thande Kozinti Mkandla wake waba isiphathamandla kwezemfundo sixoxela eseGwanda. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika namuhla sixoxa lomnumzana Calvin Manduna oyingcwethi kwezenotho njalo oqhuba izifundo zakhe zezinga laphezulu ezePhD eHoward University konapha eWashington. UManduna uthi lanxa nje kuphileka ngcono eMelika ukhathazekile kakhulu ngokubhidlika komnotho weZimbabwe. Uthi njalo okudanisayo ikuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bakhanya bengakwazi ukuthi babambe ngaphi.
Into engiyithandayo eMelika kulo msebenzi kuyafundeka so kulama opportunities and impilo yangkhona iyabiza. I-rent, i-accommodation, le-daycare yabantwana iyabiza kodwa ngathi kuyaphileka ngoba ngenhlanhla lokuthi mina ngiyasebenza ngenzi consultants lo nkosikazi wami uyasebenza ngudokotela so singu-two siyakwanisa ukuhlanganisa.
Uthini ngomnotho weZimbabwe oqhubeka ubhidlika?
Indaba yomnotho wasekhaya ubuhlungu sibili. Kukhanya ngathi uMthuli Ncube lo Mnangagwa bayehlulwa. Ngingathi kule ndaba ezimbili ngomnyaka ka-2019 engibona ngani kufanele bezikhangele. Wokuqala indaba ye-currency, kufanele ukuthi sibe le solution, a lasting solution ngendaba ye-currency. Uba lokhu sigijima lapha langapha sisithi kule bond kumbe sisebenzisa i-dollar eMelika, akubona ngani something noma i-long lasting solution kithi. Mina ngiyathanda ukuthi ngibone i-rand engani yiyo ezasebenza lula ekhaya. Indaba yesibili indaba yama-reforms. Ama-reforms lawa kulama-reforms awe-governance. Into ze-governance, ama-human rights, ze-democracy, ukuzanceda lokususa ama-sanctions. Amanye ama-reforms, ama-reforms okulungisela ukuthi abantu abafuna ukuyenza i-business kube lula. Nxa usenza i-business ekhaya kunzima. There's a lot of red tape. So kumele beyisusebenze kube lula ukuthi abantu abafuna ukuyenza i-business, ama-locals, labantu abafuna ukuyi-invest imali from outside kube lula kibo.
Uqeda nini izifundo zakho njalo kuyini kahle kahle okufundayo?
Okwakathesi ngiyayenza iPhD yami eHoward University eWashington. Sengungene kumnyaka wesithathu. Ngifisela ukuthi ngizaqeda ngokuphela lomnyaka 2019. I-focus yami ngiyayenza i-research kundaba zasama-special economic zones. Ngiyakhangela ama-countries angu-6. I-focus yami ngama-special economic zones eZimbabwe. So ngizabe ngisekhaya ngumbimbitho ngihlale eZimbabwe ngiphenduke ngoNhlangula ngizadlula futhi kuboBotswana laseZambia ngikhangela ama-special economic zones angale ukuthi ngibone ukuthi asebenza njani lokuthi singawayenza ukuthi ama-reforms anjani ukuthi ama-zones special economic zones aseZimbabwe asebenze abe successful.
Ungaqeda ufuna ukwenzani?
Ngifisela ukuthi nxa sengiqedile ngizasebenza eWashington. Ngihambelele lo msebenzi wami wobu-consultancy or ngithole umsebenzi eWashington. In the long term ngilesifiso sokubuyela ekhaya sibili ukuyosebenzela uhulumende or for ama-projects ama-donors asekhaya ngalezi ndaba ze-development. Ngilabantu abangisebenza labo abanje ngomthuli Ncube abasebenzela uhulumende abanye bahambe e-Reserve Bank and lami ngiyafisela ukuthi isikhathi sami singadlula lapha eMelika lami ngibuyela ekhaya ngiyosebenza ngisebenzisa i-experience yami.
Izihlobo labangane bakhona yini ongathanda ukubabingelela?
Abantu abangifuna ukubabingelela ekhaya ngobaba wami lo mama uManduna bakobulawayo, lezinye izihlobo zami ezihlala eHarare, osisi bami nabantwana babo, lo mngani wami uMlungisi Masilela ohlala khona eBulawayo. Ngiyabonga.
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esiqhuba izifundo zaso zePhD khonapha eMelika eHoward University. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesilisa bakwele Saudi Arabia kabasoze babe besavunyelwa ukwehlukana labomkabo ngokusemthethweni bengabazisanga. Amapolisa abona ngokwenqabela udlakela kwele Sudan izolo achithe inkulungwane zabantu ebezitshengisela zisola umbuso kamongameli Alba Shea ngentuthu ehitshayo itear gas. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu, kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sanibonani basakazi bami abade abaxoleyileyo, injani impilo khona ngapho emazweni lapho elisebenzela khona? Sisenzela umsebenzi wethu omkhulu kangaka bayithi. Hawu, siyabonga inkosi isisinethisele amazolo udubo nantu. Asikwazi ukuthi abazulu abantwana bethu laba sizabathini izikolo zivulwa zinje zivulwa phambi kwakusasa. Ngikhangele iuniform yomntwana ibiza 30 bondi, khonapho ngilabantwana abangu-5, ngilo grade 7, ngilo grade 5, ngilo grade 3, ngilo grade 2, ngilo grade 1. So abantwana laba kangikwazi ngizabathini. Ngabazulu abalabo mama, abanye abalabo baba, bakhangele mina. Angikwazi ngizakuthini ngabazulu bami langabantwana bami laba ngokudula kwezinto osikukhangeleyo. Uthi sizaphetha ngani silokhe sikawula ngali ndlela bantu benkosi bantu? Hawu bayithi, satsha emhlabeni wethu wayenzi ngani sihlezi emhlabeni wabanye abantu, wona umhlaba ungowethu. Hawu bayithi, hayi kunzima. Ye hayi, ngiyabonga basakazi bami, lingibalele ivoice yami leyi Soho zami, niyabonga.
Siyalizwa bafowethu, siyalibonga ngomsakazi wenu Studio 7, siyalalela isikhathi sonke. Sizwa uBrief Gawler bekhuluma ngokuthi itwa njani njani thina sizimba mgodi khonapho, imali yakhona siyiphiwa. Iyaphi imali yakhona? Sikhonapha sibili imali yakhona siyiphiwa, kodwa itwa iZimbabwe ayila mali, igodi lithengiswa ngeforeign currency.
Siyabongela Studio 7. Please keep us informed on everything owenzakalayo kwalakithi lapha eZimbabwe. Ngiyabonga. Mina ngishokoza.
Labo ngebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawo uyenelisa kusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siza kubalela ona ke konapa kumbe urekode wena utumele nge WhatsApp. Uqhubeka ekhala ngokutshona komculi wakwele South Africa obedume ukumangalisayo uDan Tanda yena obhubhe ngempela viki engazange agule. Umdeni wakhe uthi uTanda ubulawe kuhlaselwa kwenhliziyo yobuthumuthumu i-heart attack ngesiNgisi. Ube seleminyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu lane 54. UDan Tanda ubethandwa kakhulu kibo kwele South Africa eZimbabwe la kwamanye amazwe. Ubehlabela abuye alolonge ingoma azikhande kuphume uluju ezimele kumbe ehamba lamaqembu akhe agoqela oMajikos, oSplash, Dalom Keys njalo. Ubebambisana labaculi abafana labo Patrick Majalisa. Le ingoma kaTanda ehamba leqembu lakhe leSplash abayihlabela ngo-1986 yaba lodumo olumangalisayo. Kubeka ewakhithiza amadlalate uDan Tanda waba lodumo ezansi ye-Afrika lwasabalala udumo lwakhe lwaze lwayichapha imingcele ye-Afrika. Nguye njalo owakhanda ingoma kaThabile Mazolwane le eyake yadla uBhedu Mpela ethi Kume isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Ngqobizitha Mkandla obemthanda kakhulu uDan Tanda.
Nkomo, ngidabuyile kakhulu ngokulahlekelwa nguDaniel Tanda. Njengaye wonke nje umthandi womculo umculo waseAfrika, ngidabukile kakhulu and ngiyethusa futhi ngoba bengingazange ngezwa ukuthi mhlawumbe uyagula. Ngibona ngathi nje kube yile okuthiwa i-sudden death.
UDan Tanda wayethanda kakhulu ukuzedlala amagigi ekhaya. Ungathi wadlala iqhaza elinganani ekuthuthukiseni ezomculo eZimbabwe?
Yena uyibekile induku ebandla kaTanda ngokubona kwami khona la eMzansi naseZimbabwe, ngoba maningi ama-artists engibona sengathi especially mawulalela nje i-music yakhe engathi ube ne-influence kuwo. Baningi abantu abaqala ukudlala kakhulu i-organ yakhe liyana ebiphakathi naphakathi kwama-Soul Brothers neSpansula. Ibimnandi kakhulu and bakhona abanye ongathi mawulalela laphi ikakhulu i-music yaseZimbabwe abangathi labo bakufundela kuye.
Yiziphi ingoma zakhe ozithanda kakhulu?
Weyazi ziningi kakhulu ingoma ebengizithanda ezikaDaniel Tanda. Khumbula phela ukuthi ngumuntu iclassic le esikhuluma ngayo. Umuntu oqale kudala, ngisakhumbula lapha besibobanje sise secondary school ama-90s lapha abophikoko. Pikoko, usetha nje le music yeDalom Kids, siza la bese nama Chicos, Splash and ikhona ingoma imachikos belibingathi ile reggae kancane elolo kuthongba upanel kunena ayi laba ngiyithanda kakhulu andaso sona isplash ngokwaso nje bawulaleli organ yakhe obeyixwebha kunzima lapha ikhale embanjeni
eyiyo oyithanda ukwedlula zonke ongathanda sikudlalele yona khona pha emsakazweni yipi
yabona le ngoma le eyamachikos lethi everybody knows I'm a man of peace. Everybody knows I'm a man. Uyabona ke le yangidabula inhlaba lapho mawungayidlala nje ihlaba nje yaphukele. Ngiyabonga kakhulu umsakazo omkhulu.
Nanso ke ingoma yakho Mkandla siyabonga. Ingoma emnandi ingoma ka Denchanda isithi yena man of peace sicaya kuseni kangaka simkhumbula ngoba ushone ngempela viki ingoma njalo ecelwe litsha helidala unqobi zidamkandla Ibrahim Ayike mthwakazi sizigqibe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uzahlangana lenkokheli yezisebenzi zakhe namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze baye ezikolo ekuvulweni kwazo kusasa. Kanti njalo labodokotela labo beqhubeka ngokukhalala umsebenzi. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Okwamanje kayihlukane olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.